Yeah, ngiyabonga thina sile nhlelo zethu ke zuke emaphandleni namhlanje ke besise weather north emalangeni adlule ukusukela ngomvulo ke besise eUzumba lapho ke libone khona izithombe lokunye ke abantu bezandwe zamuhlukumeza abantu wethu lokhu sincindezela kubana ke singangeni ke uZumba lokuthi hlangana labantu befaka ama roadblock adlula i7 kusuke Harare usiyafika ke uZumba namhlanje njalo bavale weather lapho bezokona kubana besilemhlangano yethu bofanele siyenze khona kodwa ke sikwansuke yenza imhlangano yethu kodwa ke kule moto ezilimeleyo imoto ye one of our business people behlangana labo ke ilinyaziwe njalo ke lokhu uthaywa ke kwabantu lokuzama uhlukumeza abantu bethu kubana ke singaqhubekeli phambili ke swaba sesihambe ke kubana sibonisa lamapholisa ngendaba yodlakela lodlame ke oluyenzakalayo ke emashonaleni east.
Lile siqiniseko bani sokuthi abadala loludlakela ngabe bandla lezana uPF njalo selike laxoxisana labo yini?
Laba ngabantu abayazakalayo ngoba thina silama community leaders abaziyo labo bayazakala. Aso bantu abagqoka amamaski abantu ababonakalayo ukubana ngabe zanu ngabantu ababonakalayo ukuthi bathunywe izanu ukubana ke besincindezele ukubana ke singangeni ke ezindaweni ezijeneyo lukuyazakala ngenxa yokubana izanu yethukile ukubana ke inhlanganiso ye-Citizens Coalition for Change ke ilabantu abaningi abamelayo njalo abayisekela ikakhulu sikhangele ukhetho luka-2023 sokuyinto ebayethusileyo bayenza ukubana ke beqalise ukufuna ukusebenzisa i-violence lokubulala izimota lokwethusela njalo lokusimisa ubana singayiphambili ke ngenhlelo zethu. So lokhu yikuwethuka ngenxa yokubana ngabantu ababengakhangelanga ukubana ke inhlanganiso ephikisa ingathola ke i-support enjengale abayitholayo ke ngesikhathi esime khona yikho beyethuka thina yikho sikwanisa ke kutshela abantu bethu kubana ke ye kulobunzima abantu bayayethuka ukubana ke sahamba njani siyaqhubekela phambili ngenxa yokubana ke injongo yethu kubana eZimbabwe kube le nguquko njalo siyathembisa abantu ukuthi thina soze sayethuselwa njalo kubiselwe emuva ngenxa yokubana silala ilungelo lokuhlangana silala ilungelo ke lokubhilonga to inhlanganiso esikizo so akula muntu ongasimisa ngoba ubani lobani ngenxa yokubana la amalungelo asemthethweni welizwe so kushiyene la kudala ukubana ke sasimiswa lokwethuselwa lokubana kutshaya izimoto zoba singaqhubekeli phambili siyaqhubekela phambili kubana eZimbabwe kube lenguquko inguquko le iyanceda not only abantu abaku-Citizens Coalition for Change kodwa even laba eZanupef ngenxa yokubana yibo phela abangarholiyo bona laba abathunywayo ngabafana ukubabonayo ukubana abanye bakhona abalalezi mali abalakwanisa ukudla abanye bagqoka amabhrukhu adabukileyo lezi kipa zezanu zakudala okutshengisa ukubana ngabantu ke abaphansi kodubo olu-afektha uzulu wonke jikelela konke lokhu kuyalungisa ngenxa yokubana eZimbabwe kufana kube le nguquko inguquko leadership ezavumela ama-political party kubana bekwanisa ukusebenza benza konke akwenzayo njalo ezavumela ke ukubana uZulu ke eme lapho afuna khona ngenxa yokubana into zamaphathi asonto ofanele umuntu ezitshayelwe noma ebulale njalo uhulumende fanele nakekele umuntu ngenxa yokubana indaba yokuswelakala kwemisebenzi yokuswelakala kwemithi yokuswelakala kudla le ndlala yiyo eyenza ukubana ke sibe silapho esikhona ukubana silungise izinto zona lezo.